mina ngusebhiduze ngisesinampande ward 3 oebhinga. Ngilabantwana abangu-4 ngiyendile ngilomkami. Mina ngisesinampande phansi kwesiyabhuwa. Ngingumama osemareseva oziphilela ngokuwoda silamagrupu abomama ngapha. Siyawoda, singamagrupu abomama wama-self-help groups. Ama-self-help groups kutsho ukuthi wena ngokwakho uyazinceda. So siyahlanganisa izimali zethu, sikhiphe ama-5 rand, 5 rand. Sithi sesihlanganisile imali leyo akula committee. Nxa silomhlangano wethu oyedwa uyasikhokhela, athi singaqeda bese sisenzani, sithatha imali leziyana sinika omunye wethu. Singamgwereda ayenze i-business ayewoda. So mina ngiyangiwode izinto zokudengisa, ngihamba ngithwele, angilashophu, ngiyadengisa. Phakathi kokudengisa kwami sengidenge inkomo eyodwa, sengiyakhe indlu yami ele-2 rooms ele-varanda. Ngilesifiso sokuthi kuliwona lumnyaka ungakapheli ngiyakhela abantu abami indlu yokuthi nanxa bendile bangafika balale endlini yamazenge. So thina amagrupu esilawo lapha esinampande sile-16 plus 12. So amagroup lawo sikhuthazwa ngabenhlanganiso ezimeleyo ebasilizi trust ele ofisi ebhinga lakobulawayo. Sisebenza lo mama uMrs. Sibanda, uMary Sibanda, ngiyosikhuthaza ongu-program officer. Okuningi engakhuthaza abantu yikuthi njengomama asimelanga sihlale izandla, kumele sisebenze gadalala. Lathi silingane labobaba ngoba imali yokucela emadodeni ayincedi lutho. Njalo lo hulumende wethu uyawomelwa kwezinye izinto. Njengalunyaka kule ndlala, umama kumele ayenelise ukubhadalela abantwana besikolo, ayenelise lokuzinceda laye. Thina ngapha amagruphu omama bonke abaphakathi kwamagruphu wonala sebezimisele ukuzidengela abantwana isepa lokubhadalela abantwana esikolo, lokunye okuninginingi abakwenzayo. Sebephucukile, abasafani lo mama ohlezi yedwa omelela umkakhe kuphela. Ngoba amadoda ethu awasebenzi, abanye ngabafelwakazi. Sesizisebenzela thina abaningi, sebethatha imbuzi bayawoda imbuzi besiyadengisa eHarare. Bezuza imali baphenduke benze i-butter trade, baphenduke bele ngubo, okunye babe lezigubhu zokukha amanzi, lezinto eziningi nje benze i-butter trade, batshintshanise le nkukhu lembuzi, bese betwala besiyadengisa eHarare. Hayi, ngiyabonga maZimbabwe amahle, ngizacela ukuthi ngibakhulumise ngesangithi. Ngwabona vyeni monseni mamama, nimuli muZimbabwe, ngathubuke tuberekela ntomwe, nendili mwana yeChitonga, ndimese Big Gabuza Dube, Mrs. Siyampongo, Ndalumba. Ngiyabonga.